Soko isikhathi sendaba ku VOA Njebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomgqibelo omhlaka 19 kuNcwabakazi 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi abazohlola ukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ngolwesithathu oluzayo kuleli akumelanga beze elizweni besekela uhlangothi oluthile.
Ngingathi okwenze sasekela uMongameli ukuthi sithe sinanzele ukuthi asisangeni ukukhetho lololuzayo ngendaba yezimali, kodwa sathi lokho akusoze kusimise ukuthi sisekele uMongameli njengoba ngumuntu athi esivele sisebenzisana laye.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lamhlanje libhotabhote edolobheni lakoBulawayo likhankasa ku-roadshow phambilini komhlangano waleli bandla ozaqhutshwa enkonzweni ye-White City Stadium koBulawayo kusasa.
Umongameli avukenasentshamisa bebekhona koBulawayo kubana ephabule inhlelo zethu zebandla le-TPC, imanifesto ukubana xa singenile thina i-agenda yethu yokukhokela yiphi.
Izakhamizi zemaphandleni asewange sezisungule uhlelo olujonge ukwehlisa izinga lokungahlalisani kuhle phakathi kwabantu lezinyamazana zendle elokwakha izibaya ezibizwa ngokuthi ngama-predator proof crows. Yabo ke sizalethulela lezo indaba lezinye. UMongameli Emmerson Mnangagwa uthi abazohlola ukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ngolwesithathu oluzayo kuleli akumelanga beze elizweni besekela uhlangothi oluthile. Uthi ulethemba lokuthi ibandla lakhe lizanqoba kulolu khetho. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kuluma emhlanganweni webandla leZANU-PF eTongogara Ground eShurugwe namuhla. UMongameli Mnangagwa uthe ukhetho lolu lokuthula njalo abaluhlolayo kufanele bekunanzelele lokhu futhi behloniphe ilizwe leZimbabwe.
Please do not come to observe us with foregone conclusions from your home or your countries. Come with an open mind.
UMongameli Mnangagwa uqhubeke wathi eleZimbabwe linxuse amazwe angamachuma amane lanhlanu 45 ukuzohlola lolu khetho. Uthe amazwe angentshonalanga akumelanga afundise leZimbabwe ngombuso wentando kaZulu. Ukhuthaza amabandla ancintisayo ukuba akhankase ngokuthula esithi ibandla lakhe liqakathekisa ukuthula njalo ukhetho lwalonyaka luza phutsha kungeladlakela. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi ibandla leZANU-PF lincindezela uZulu ukuba alivotele.
Yena njengo-president uyayazi i-diplomatic protocols ukuthi awuthethisi ama-diplomats labanye abantu abazivela kwabanye abantu. Uma bephambanisile uyababiza ngasese.
Ekhuluma kulumbuthano uMongameli Mnangagwa uthe lanxa kulezi jeziso lezi ilizwe selilokudla okuningi njalo inhlelo zokulima ezokwenziwa lokulungiswa kwempahla kuleli ziqhubeka kuhle. Omunye obesemhlanganweni lowu owake waba ngumphathi ntambo kakhulumende obona ngezemidlalo uMnumzana Makhosi Mhlongwane uthi uyathokoza ngokwenziwa libandla lakhe.
I-performance yethu yalonyaka ka-2023 idlule ka-2018 in terms of inano labantu abazavotela uMongameli Mnangagwa, inano labantu abazavotela ama-MP weZANU-PF, inano labantu abazavotela ama-councillor njalo weZANU-PF, labanye abachechene yinhloso yethu. So ngokubona kwethu ukusebenza kade sikuyenza isikhathi sonke sikusela ngoSeptemba nyakenye kuze kube khathesi sibona ngathi hayi abantu bamobilized.
Umsekeli weZANU-PF uMnumzana Gift Ndlovu uthi ibandla lakhe lizanqoba.
Ibandla salisupport nama implementations wonke ayenziwa libandla lisawalalela sawezwa sawa understand.
Lokho kusekelwe nguMnumzana Divine Hobe obekumanyano wePollard othi usesekela ibandla leZANU-PF.
Ngathi okwenze sasekela umongameli ukuthi sithe sinanzele ukuthi asisangeni ukukhetho lololuzayo ngendaba yezimali, kodwa sathi lokho akusoze kusimise ukuthi sisekele umongameli njengoba ngumuntu athi esivele sisebenzisana laye iminyaka emihlanu edluleyo sikupholati. Imbono kade siyifaka eminye beyithatha ngalokho sibona ukuthi siyakwazi kuningi afisa ukuthi akwenze ku-5 years lezi ezilandelayo.
Umhlangano weZANU-PF wanamhlanje ube ngokugcina kungakaqhutshwa ukhetho kuviki ezayo, lapho okuzakhethwa khona umongameli, amalunga ephalamende kunye namakhansila. Ngimele iCity 7 ngiseshurugwi ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo, ibandla le-Citizens Coalition for Change lamhlanje libhotabhote edolobheni lakoBulawayo likhankasa ku-roadshow phambilini komhlangano walo ozaqhutshwa enkundleni ye-White City Stadium kusasa. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo lezinye eziphathelane lamalungiselelo okhetho koBulawayo.
Isikhulumi sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Ziba okhangasela ukumela ibandla lakhe esigabeni sephelandaba Chabalala edale lephalamende uthi bakhangelele ukunqoba kuviki ezayo.
Namhlanje koBulawayo kontuthu ziyathunwa sesiqalisile ikhara lethu lapho esinusa abantu ke e-White City kusasa mhlaka 20 August umongameli Alfred Nelson Chamisa bebekhona koBulawayo kubana ephabule inhlelo zethu zebandla le-CCC sesho ukubana xasingenile thina i-agenda yethu yokukhokhela yiphi, njalo uzathola ithuba lokuintroducer ama-members of parliament. Liyakwazi ukubana kula matsotsi ayezithi wona ngayi-CCC emelwa nguchamisa, so uchamisa uzabe khona ukubana ephabule sobala abantu abamela ikakhulu ephelandaba Chabalala lapha-ke i-candidate ungukiptosalosi.
Ozamela ibandla le-CCC ephumula unkosikazi Sichelethile Mahlangu uthi kusasa umongameli wabo uzaveza amalunga azabamela koBulawayo. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Methembe Moyo uthi bakhangelele ukhetho olulokuthula. Umnumzana Thembelani Dube, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network koBulawayo eyabe ihlola ukuqhutshwa kokhetho, uthi amalungiselelo ahamba kuhle.
Singakufakazi ukuthi ukutrainwa kwama-election observers singathi ngama-short term station-based kumbe polling station-based observers uqhubeka kuhle kakhulu. Inani eliningi selitrainiwe, njalo abaningi sikhuluma nje ba-accredita ezindaweni lapho kumele baphiwe khona ama-tag okumele bawathwale esingathi khonkhona i-final stage accreditation. So silokujabula okukhulu kakhulu siyinhlanganiso.
Ngakwelinye icele, ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission iqhuba uhlelo lokufundisa uZulu ngokuvota. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampakafokembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe.
Izakhamizi zemaphandleni yaseWange sezisungule uhlelo olujonge ukwehlisa izinga lokungahlalisani kuhle phakathi kwabantu lezinyamazana zendle olokwakha izibaya ezibizwa ngokuthi ngama-predator proof crawl, ukwenzela ukuthi izilwane, impisi lezinye inyamazana zingafohleli emizini yabo. UNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Aba kulolu hlelo bathi njengezakhamizi babona kufanele ukumanyana behlomisane ngendlela zokwehlisa ubudli lobu ngemva kokunanzelela ukuthi izibaya eziningi besezithanyelwe izilwane ezihlasela ngitsho libalele. Unkosikazi Doris Mkandla odabuka esigabeni seMusenyika ngaphansi kwenduna uShana ngomunye wabaphatheke kulolu hlelo ochasisa okwabenza balusungule.
Izinyamazana bezilohlupho kakhulu, silala sigijima lapha lalaphana sigcishana lezinyamazana kuze kwenzakala omunye esajoyina laye kubhoma loleli walinyazwa isilwane singakabi lebhoma. Kodwa singananzelela kathesi ngenxa yebhoma leli, hhayi ukudliwa kwesifuyo sokungani kwehlile.
Omunye olomhlambi wakhe kulindawo ngumnumzana Marvin Ngwenya.
Emasimini nxa ula ngamaplot owayezileyo ngafika 6 uzathola ukuthi kulomehluko esivunweni sakho zabalaso. umehluko uba khona ukuthi usungavuna times 4 isivuno ongasenza lapho kungavundiswa ngakhona zinkomo lezi. Inkomo lezi ziyanceda kakhulu ekuvundiseni umhlaba.
Umnumzana Edmos Sibanda yena odabuka enduneni umvuthu njalo engomunye wamalunga ohlelo lolu uyayisekela inkulumo kaNgwenya.
Siyazala masinyane inkunzi siyazilandela masinyane zesikazi kasi futhi siyathola nxa angazigula zilatshwa zilo doctor ngikhona uthi sangifonela ukuya one time eBhoma ehlefethule zikhona eBhoma zivalele ezalabe masinyane.
Umnumzana Mduduzi Mpofu laye ongumfuyi ehlelweni lolu osachikanda kubi njalo esebenza ngaphansi kwenhlanganiso yezemvelo iVictoria Falls Wildlife Trust engucommunity guardian uthi umanyano lolu solubasizile kakhulu ngoba kulendlela ezehlukeneyo ezisetshenziswayo.
Ingozi esike sahlangana lazo lapho esike sabona khona abadzali ababili abalinyazwa izilwane bezama ukuzixotsha bezisusa esigabeni. Kodwa kathesi kusukela ngo-2017 asikahlanganile ngozi kusingendlela esafundiswa ngayo.
Umnumzana Bongani Dlodlo osebenzela laye linhlanganiso yeVictoria Falls Wildlife Trust engucommunity programs coordinator uthi bakubone kubalulekile ukusondela duze lezakhamizi lezi ngoba zigonjolezelwe liganga lezasendle ezigoqela iWange National Park leFula Forest.
Silwane nxa sizingela sizingela sibamba into esiyibonayo. So i-mobile crawl leyi iyavikela ukuthi silwane sibone okuphakathi.
Unkosikazi Edith January laye okulinhlanganiso uchasisa asebekwenzile lezakhamizi kusukela ngomnyaka ka-2017.
Phezu kwalokhu sisebenzisa amavuvuzela ukuxotsha izilwane lempisi ukuze sehlise ukudla.
Udlodlo uthi sebephezu kokusungula olunye njalo uhlelo okuthiwa i-Heading for Health oluzaxhasa izakhamizi ukubatholela ozakwelusa izifuyo lezimalanga onke. Izinga lokubulawa kwezifuyo ikakhulu emaphandleni liphezulu kakhulu. Njalo lokhu kugcizelelwa luphenyo olwenziwa ngabe komiti ebona ngengozi ezingehlela ilizwe eZimbabwe Vulnerability Assessment Committee oluveza ukuba ngomnyaka ophelileyo abafika phose amachumi ayisikhombisa ekhulwini 69% babika ukuphatheka kulolu hlupho. Ngimele iStudio 7 ngisewange nginguNokuthaba Dlamini.
Lamlela ntwandwe lamlela ntwandwe lamlela mshweshwe
lamlela nampawafule.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kwezithathelane labesifazana lapho esixoxa labazancintisa kukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ngolwesithathu ngeviki ezayo. Sesixoxela besifazana abamabandla ehlukeneyo njalo lamuhla sikhuluma lalabo abazancintisa bemele ibandla lemthwakazi Republic Party i-MRP.
Yalibonani, igama nguSponsi Wempala, nguWard 17 eMatopo Constituency. Hayi, uhlelo lokukhankasa luyahamba, abantu bayanyamukela. Ongukhangeleleyo ngu-approve esigabeni indaba zamanzi ukuthi abantu bahambele amanzi khatshana asilazikotshwa, amanzi ahlupha, okunye le-improvement ye-education ezikola kulagetsi.
Ibizo lami ngukuhle Ncube, ngokuzalwa ngizalwa eBhalaka after Maphisa, ngikhathe singakhile e-Dry Paddock u-Ward 2 eDlamini. Ngikhontestela ukuba ngukhansila izikolo zifile. Akula makliniki aseduzane, amakliniki aseleminyaka leminyaka aqalisa ukwakhiwa but aphele. Ezibhedlela akula medication, akula manzi, akula kudla, akula lutho. Umgwaqo wethu ufile kakhulu, too much is mine, imgodi, izifuyo ziyawela. Kunjalo nje nomnotho wakhona yena lo ophuma ezimayini thina usincedisi ngalutho. But at the end of the day, liyabithatha ama umthelo, le mthelo yamakhasi, imthelo yamakhanda iyanqaphi ngoba siyathela emizi. Ma at the end of the day sihlupheka, izikolo zifile kungelazikotsho, amaklasi engekho enough, ama-teachers ngapha thina singamaNdebele. Umntwana oka ECD mayaqala ukufundiswa ngesishona kuyabe kulungile yini khona lokho? Abantu bayakutshela ukuthi thina siyafisa ukuthi ngabe singakusapoti kodwa sisaba ngoba kuthiwa kulamakhamera azabe sikhangele ku-ballot box kulama serial numbers azitshengisa ukuthi sivotela which card. Abantu bebebona ukuthi ngiyazama ukuphakama, ngiyasebenza esikolo la ezakhamuzi incedisana. So ngifisa ukuthi ngabe bengangifaka ulwazi lolu engilalo ngilithathe ngiluse phezulu sibambiseni ncedisana.
Okay, mina nguRebecca Mafu, ngimele uWard 8 iMpopo Mamzilikazi, ngimele ukuba ngukansila weWard 8. Ngibone ukuthi iBulawayo yethu isifile, ngabona ukuthi amasiko ethu asesifile, ngimele ukuthi sivuselele kwamasiko lemigwaqo idorobho lethu seliwonakele kakhulu, akulamgwaqo, akulamanzi, akulamagetsi, izakhiwo okwakumele zivuselele uBulawayo sezadilika. Asisasebenzi ukuncedisa ukuthuthukisa idolobho lakoBulawayo. Hayi, lami ngokuzithemba mbona engani nganqoba ngoba abantu bakhanya bemthakazelela umthwakazi.
Igama lami nguSemsoswanda, ekubadi 15. So mina into eyenze ngakhankasa lapha yikuthi special thina emathebhelelendi ngapha akuna muntu osimeleyo ngokomnotho nje wakithi. So ngizakuthi lami yingene ngikhankasela abantu bakithi ku-MRP ukuthi mhlawumbe singaba ngcono kwezomnotho konke nje sikhathazekile lapha esikhona ezindaweni akulamanzi akulani. So uhulumende lo esilaye abasisizi ngalutho. Okwamanje nje sikhe emthonjeni akulamanzi akulani akulazibhokane imbhaqo ifile. So yikho into eyenza ngangijoyina leli bandla ukubana ngingene ukubana ngikhankase ngilijoyine leli bandla. Nasenkaya basangafukela sikhuluma zilinye nje sili njengamaNdebele bangamukela. Bangiphomisa ukuthi bazangifaka ukuthi ngibe ngokuphansila. Ile kuthi umuntu lomuntu emabhotini umuntu yale eda. Abantu bengikayi ngithi mina ngicela ndivotele mina uSemsoswanda umama umuntu ongumama lesihlelo. Ike ndithi ntibandla la MRP imfazi Republic Party ngizabona ukuthi kuzalotshintsho. Onda wat 15 imali ingayisikopo igramela imbunde iluthi imbongi lonke ngiyacela nje ngilapha nje studio.
Lapho sizwe abesifazana abazancintisa kukhetho oluzayo bekubandla leMthwakazi Republic Party kulolu hlelo oluphathelane labesifazana, lapho esesixoxela abanye abamabandla ehlukeneyo besichasisela ngenhlelo zabo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo olufanayo khonapha emsakazweni wenu weStudio 7.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ngiyasolitshe okwesikhatshana ezandleni zikaChris Gande weStudio 7.
Lingalitshona njani izulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi kwezemithetho kumnumzana kucaca phulu. Sihlaziya udaba lokuthi kambe ukupha ukudla emaralini okwenziwa libandla leZANU-PF kungaba kuyikwephula na umthetho.
Abantu bangayeralini mhlawumbe bangahlala eralini laphana kusetshenzwe bezokuba nesikhathi sokuthi badle, there's no problem. But iproblem ebakhona ukuthi nilase kunamagonyeti nezimota ezihamba zinika abantu ezindlini emalayinini bephiwa amarayisi bephiwa ukudla okushiyeneyo kuthiwa ukudla lokhu ngiyakunika wena kumele uyivodlele. That becomes vote buying. So it's context. Bezokuthiwa nokuthi i-social welfare ngalelo langa ithe ukuthi iqhube i-program yayo. yayo bayeza ubuza umbuzo lo eParliament Chris kwaphendula wathi no but umsebenzi lesosha ngokuphela ukuthi iqhube umsebenzi onjalo sasibone kolokala ku-abuzwa ngesikhathi zama-election ama-programu asesenziwa kwezinye indawo ezithize ngesikhathi sama-election ama-program akade vele engenzakali phakathi kwesikhathi so there's abuse of the system in that way so usesiyakhangela uyakhangela ikhondleni Chris ukuthi kuyabe kuhamba njani
kodwa le lokho esikubonayo kusenzakala lezi nsuku ukuthi lapho okuba khona lo mhlangano we-rally we-ZANU PF abantu bayaphiwa i-chicken bephiwe isinkwa lamanzi le-drink singathi kuyini lo
mina lothatha ngibona ingazami emaralini vele abantu bayasithi lami yinje ngangenti ngingathola abantu besuka ku-conscience yabo beralini wayisithi I must make sure ukuthi nxa irali liphela the group somewhere and we give them something to eat remember babesuke ezindleleni hleni phela batshela lokho laphana bengahlanga so as long as abantu baba beseralini bengamasapoti ezani I don't see any problem i-problem iba khona nxa ukudla lokho kungaphuma kuba nokunika abantu edolobheni lasasithini abantu abavele bengayi eralini ngibone ngabe nxa sekunjalo kuyaze kuyi-vote
Asingeke sathi i-vote buying yini nxa sikhangela ukubana abantu injongo yabo ukuthi balande nje ukudla kuphela.
Ye, abantu abanye bane sebelanda khona ukudla. Bengalandi okwenzakala khona voting. Lokho kubangelwa ukuthi abantu ezindlini bayalamba. Ukudla usathengeki. Abantu abaningi sebeseqisa izikhathi zokudla ngoba ukudla akusatholakali. They can't afford ukuthi bathenge ukudla. Kodwa ke nxa kuyake kuseralini ngoba even any other party even opposition iyayikwenza ukuthi nxa ungabuya eralini yethu kunesikhathi laba abantu abahamba baye kuhla kona asikwenzi nje kuphela ngenxa yokuthi thina sembe singenawo ama-resources akhona kodwa ukudla kuyake kuseralini ngoba abantu abaziralini kulusizi ke ukuthi kulabantu abazabuya bazothela kuphela ukudla lokho bahlala So I think it's a fine line. If vote buying, ileana ayokuthi ndakhumbula mina wawulala ubuyeke isimoto ebusuku. Kuma shopping center. Uthola abantu sebebuthele laphana izakhamizi sekuthi abamele sibaphiwe ukudla amarole elayinile that i-vote buying esesayibona and ikhona iyenzakala isikhathi esiningi nasemakhaya nyakhumbula sihambele ematopo abantu behlela behlezi kuma-shopping center langaphansi kwezihlaza sabamelele ukuthi uzabuya ukudla eve way indlela yokubagcina khonapho ukuthi bangabi exposed kweyinye i-view engaba khona that is vote buying ukuthenga ukudla injongo kuyikuthi omunye umuntu umkhange ukuthi azowuvotela yiyo i-vote buying
lo-ke bekungumnumzana ucacaphulu ingcwethi ehlaziya ezemithetho ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilale
Kwezemidlalo iqembu lengezi platinum linqobe leCapes United 1-0 lamuhla okutsho ukuthi elebhoso selehlile kancane kungalane emiklomelo emidlalweni yePremier Soccer League lapho ebelikhokhela khona njalo kweminye imidlalo edlalwe lamuhla iChicken Inn inqobe iSimba Bora 1-0 ukwathi iBulawayo Chiefs leZPC Kariba kwaba 0-0 Kukanti Herentals inqobe iGreen Fuel 1-0. Kusasa iTriangle iyadibana neManica Diamonds ekuqhubekeni kwayo nale imidlalo. Uhlelo abaculi bethu lamhla sihamba lomculi kaMaskandi uOnesimo Choma yena ozibiza njalo ngokuthi Nqamebomvu lensizwa idabuka inkayi kodwa icula ikwele South Africa lapha iphethe idlaladelayo elitsha kungxoxo lontungameli inkomo weStudio 7
ngithande kakhulu emculweni. Ngathi mina ngi nama album amabili ne EP. EP yami le enengoma ezosifu ena lezi ngoma ezala nje komanje eshisi ikhotha. EP le iyona ezingenze ngaba nendondo ezimbili engiwine kumakhawane entaba, indondo ye-Christmas Candy Artist, ngaphinde ngawina indondo ye-Most Bold, okusho ukuthi ngibashaye bonke.
Ngiyabuzwa na ulala nami kanjani na.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ungaya ku-YouTube ufike ubhale Nqame Bomvu uthola mina, bese uyadownload ingoma okanye ku-Vidnet izotholakala njalo ingoma zami. Inombolo zami eyitholakala ku-WhatsApp kanti ma uthanda uyayifonela 0617 300 525.
Ubatshiyela wapha mazwi abalandeli?
Ngiyabonga kakhulu bafowethu, ngiyabonga bodadewethu nanonke emini nami enikwazi ukuthi nivote ngizowine indondo. Kanti mase nisubscribile kule kwa-YouTube, nifike nisubscribe nilike futhi ukuze ama-like akhuphuke. Ngiyabonga kakhulu.
Yebo-ke lapho besisizwa ke uhlelo abaculi bethu lapho besilomculi kaMaskandi Onesimo Chuma inozibiza ngokuthi Nqame Bomvu. Dabuke inkayi phela kodwa ecula eseSouth Africa. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.